hayi uShovini uchithe isikhathi sokumele nje agwetshe ayihlale ejele life imprisonment singazi ukuthi istate akuso kule death penalty yini. Otherwise hayi uchithe isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi kujury bafakwa ipressure nemsakazo ebhizi khuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi everywhere odlula khona iphephandaba, iradio, iTV ukhulunywa ngakho. So yanda babe nepressure ukuthi bemthole eguilty. Izizathu azikhulumayo zokuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingathoniswa kwelo dorobho lisuswe lise kwenye indawo lapho okungena pressure khona yama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje yokuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga, it's very rare, akujwayelekanga ukuthi umpholisa otholakale elecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama okudubula nje udubule omunye umuntu, umpholisa ahambe e-court ufike uthi guilty, akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpholisa uyathiwa not guilty, aphenduke aqhube ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty uyasebenza 3 months, 4 months retire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman tongoba laba abacisha imililo, into ezinjalo. Yikho bakujwayeleyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajwayelekanga and i-response yakhe leyo ukuphendula kwabo kwakhe la magqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulele umuntu omnyama.
Lo omunye owaye kujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke isikipa se-Black Lives Matter, ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula agcine esithi aluthethwe kakutsha?
Lo ogqoke isikipa ya ungathanda ukwenza indaba khona ayibe lukhuni kancane or tricky yanxa sasebenzisa igama lelo. But indaba ye Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kwa Floyd. UFloyd ufe indaba le ivele khona kule mkhankaso ekhona zonke zonke. And okusibisela endabeni yokuthi uShovini uthi abantu abehlezi kujury bafakwa ipressure yizinto ezasenzakala phandle. But yena uShovini ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter, okusho ukuthi wayesacuthe wayengafuni ukuza leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekele. Wakubona kufanele ukuthi afake idolo lakhe entanyeni omuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayengayizwa. Useyibona namhlanje ngoba umuntu osezi kujula ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi ngabantu amnyama kuphela bekhankasela, labanye abelungu bayekhankasela lamanje bayekhankasela. So asazi ukuthi ujudge na uza kubona kuyinto engathi undue influence or bias ukuthi umuntu ogqoke isikipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uShovini wabulala uFloyd umuntu omnyama, kungenani lokuthi ubani ongathi ugqoke isikipa esithi Black Lives Matter.